So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 13 kuzibandlela 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
siyabe sisizwa amahungahunga kodwa kungela buqiniseko obukhona ukuthi esigabeni esinje kulabantu ababanjiweyo omkhuhlane
kubhubhe abantu abangamachumi amabili lantathu 23 nge-COVID-19 kuleli isolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 942 velo mkhuhlane
Ngoba la $50 yakukhona inelizi lokuthenga isinkwa ayenelizi lokugada umjova kwezinye indawo so ikudlalisa isikhathi
Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank lithi liza kwethula i-$50 ebambeneyo kusikhatshana esilandelayo Iparlamente yeMelika namuhla izavotela ukususa uMongameli Donald Trump esihlalweni ngohlelo lwe-impeachment. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi amabili lantathu 23 nge-COVID-19 kuleli isolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 942 belo mkhuhlane lo. Lokho kukhuphule inani lasebebuleyo ngomkhuhlane lo eZimbabwe laya kumakhulu amahlanu lamachumi amahlanu lanye 551. Asebebanjela umkhuhlane bona bakhuphuke baya kunkulungwane ezedlula amachumi amabili lantathu 23,239. Phakathi kwababhubhe izolo abayisikhombisa ngabakobulawayo kuthi abanye njalo abayisikhombisa ngabeManicaland. EHarare kulababili abahlanu eMashonaland Central kanye lababili eMaswingo. Ukukhwela kwenani labantu abafunyana belomkhuhlane lo kanye labafayo kuza ngesikhathi izakhamizi zemaphandleni sikhala ngokuthi azisenelisi ukufinyelela amadolobho lezibhedlela ngenxa yeziqondiso zokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kwezinye indawo izakhamizi zikhala ngokuthi sezisesaba lokuya emasimini ngoba zivinjwa ngamasotsha lamapolisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomqondisi wehlanganiso ehlomisa izakhamizi ngamacebo okuzithuthukisa eRural Communities Empowerment Trust uMnumzana Fumani Ndlovu.
Akula information abantu abayiphiwayo kuthule nje siyabe sisizwa amahungahunga kodwa kungela buqiniseko obukhona ukuthi esigabeni esinje kulabantu ababanjiweyo umkhuhlane we coronavirus COVID-19 kulobunzima obukhulu ngenxa yokuthi abantu abaphiwa imbiko akula ndlela zokunika abantu imbiko emaphandleni yikho lolwazi lwe COVID-19 lusilela kakhulu labantu bengakuthathi serious indaba ye COVID-19 ngenxa yokuthi akulambiko ebambekayo kumbe ngithe lesizotha abantu abayiphiwayo indlela abantu abathola ngayo imbiko indlela zabo WhatsApp kumbe ngithi social media akula formal channel
abantu bayenelisa na ukuthi bahamba hambe kumbe bayavinjwa nje ngalokhu esizwa kusenzakala emadolobheni
ama restrictions afakwe nguhulumende okuvimbela abantu ukuhamba eqinisweni a affecta kakhulu abantu bemakhaya kungenxa yokuthi okokuqala vele i-transport iyahlupha ngenxa yalama restrictions sokusiba worse ukuthola i-transport. Okwesibili, ama-services abantu bemakhaya, ama-services amqoka bawathola kathana, izibhedlela zikhathana, akula ngeyindlela abantu abangafinyelela ngayo izibhedlela iningi labantu ngaphandle kokuthi bagade izimota. Kungakho ke nxa izimota zingasekho abantu sokusiba nzima ukuthi bahamba-hambe bethola ezempilakahle bethola okokubaphilisa. Kungakho ke siyananzelela njalo ukuthi indlela uhulumende akubeke ngayo ukuthi ukuze umuntu ahambe kumele aqale athole incwadi evela ku-district officer wemapholiseni kumbe ngithi u-station officer wemapholiseni. Kuyindlela ehlukumeza kakhulu abantu bemaphandleni.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutka, uthi ibhanga lakhe liza kwethula i-$50 ebambeneyo kusikhatshana esilandelayo. Kodwa ulandule imbiko ebisithi baza kwethula njalo i-$100 le-$200. UMangutka uthe kabalalo lolo hlelo okwamanje. Kepa ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ukuze kuqedwe udubo lokuthwala imali enengi abantu besiyathenga okuyizinto okungatsho lutho, kumele ibhanga elikhulu lelizwe lethule imali engange $2,000 ebambeneyo.
Kuqondile njalo kulungile kubana kubuye imali ama-denominations angane athe qaqa singakhangi ela ukuthi sokuhlala isikhathi eside lokho kwabuya izimdola lokho esenza ama-denomination amancane okwenza abantu bathwale intaba zezimali nxa besiyathenga. Singakunanzelela njalo ukubana inflation i-affecte izimdola ngendlela ephezulu kakhulu, njalo kuyikukhohlisana okukhulunywa i-Reserve Bank nxa besithi bazaletheka $50 kuphela ngoba besikhangelela ukuthi belethe imali ezithe ama-denominations aphezulu kakhulu ngoba la $50 yakhona ayinelisi lokuthenga isinkwa, ayeneli izilogada umjova kwezinye indawo. So ikudlalisa isikhathi singathi kungaletha kuyi-convenience but ikudlalisa isikhathi abakusenzakala ngoba ngokuya sibili kufuze ukubana US denomination yethu ilingane le $20. In this case kutsho ukubana yona le US denomination yethu ingaba yi-$2,000 ngoba ngakhangela kathesi ubana ungamntu ethwele i-1,000 eyama-$2 yebo imali enganani, yikho kucina kusenza abantu betshontshelwe.
Kudaba lokukhwela kwentengo singathi sokulobubelo yini njengokutsho kukahulumende?
Ubelo bukhona endaweni zokukhwela kwentengo kodwa ubunganeno ngoba ngakhangela iprice eZimbabwe idetermine by foreign currency. Kuza kuthola ukuthi kulabanye abayitholayo ku-auctions system abazama ukuthi bengayithola bezama ukwenza enye imali eningi besebenzisa irate engasiyo auction nxa sebethengisa, kube labanye vele abangayidingiyo abasebenzisa irate yabo. So uza kukhangelela ukubana ku-economy yethu kulabalandela umthetho, kulabanye kuyephula umthetho, kulabo business amabhizimusi labo abathatha esingathi advantage ye-situation bebekhweza ama-prize mhlamahlayana nje kodwa kulobubelo compared to i-situation ade siyiyo ensinyangeni ezidlulileyo. Kodwa konke lokhu kufuze sikunanzelele ukuthi kungabe kubangelwa ukuthi siqede isikhathi eside siku-lockdown, so economic activity eningi i-limited njengoba futhi singenile futhi ku-lockdown. Kuzaba nzima ukuthi sithi ububelo lobuvela ukubana sokuzeza kwe-economy kumbe ukutshintsha kwezinto kungabe kusenziwa ngamafithane esithi limited economic activity evela kulockdown.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho. Idale lePhalamende eMelika lizavota namuhla phezu kohlelo lokususa uMongameli Donald Trump embusweni olwe-impeachment. uTrump wetheswa icala lokutshonela kulandela ukulandule ukuthi nguye owatshotshozela lolu dlakela. Amapolisa athi kulakho ukuqhamuka olunye udlakela ngoba kulabasekeli bakaTrump abaqoqa ukutshengisela bethwele imibhobho ngelanga lokuqala kukaBiden umsebenzi. Sixoxele ntatheli izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Amazwi kaTrump lawa kunzima ukuthi singawaphatha njani ngoba ungakhangela kwelinye icele kuvamile ukuthi ngemva kokhetho lonke abantu abancintisayo bayatshela abasekeli babamasupporters abo ukuthi khona will defend our vote. Ukuthi babe sitshoni because lama-Democrats ayakutsho lokhu. I mean lapha South Africa siyabezoma uSimaimane bethu betsho njalo, oJulius Malema eZimbabwe nisawuchamisa betsho njalo ukuthi will defend our vote. Ukabe kusitshoni ukuthi defend our vote. Iyo indaba esingakhuluma ngayo ngolunye usuku but ukuthi inkulumo zika Trump zona ngazikhangela iminyaka from lapha aqala ukukhuluma khona engena ku Twitter umuntu othi into efikile ekhanda lakhe uyayikhipha nje ukuthi ubani lo bani imthinta njani akakunaki lokho Trump as long as yena umbono wakhe esekhulumile.
Udaba olukhulunywa yi-FBI olokuthi kulabantu abafuna ukutshengisela bethwele izikhali bethwele imibhobho ngelanga uBiden ethatha umbuso ulubona njani?
Sinawukhangelayo nje ukuthi it's a democratic right yomuntu wonke yomuntu wonke ulelungelo elokutshengisela kodwa kubuhlungu yokuzusiza ukuthi e-America impobho iyatholakala kalula nje and lalawo abantu abathola imbhobho unfortunately ngabantu abasekela uTrump. So nxa bephethe imbhobho kusho ukuthi kuzoba lodlakela, kuzoba lokudubulana, kuzoba lokusekakala kwempilo. Kodwa ke isizathu sokudemonstrata yiye kulilungelo labo ngoba nje abalandeli bakaTrump bayakholelwa ukuthi baqilwa. Kodwa ke ukuthwala umbhobho ke lapho esesaba khona ukuthi kuzaba lokuchitheka kwegazi ngoba each time e-America umuntu wathwala umbhobho kule gazi elichithekayo baba khona abahamba bedubula abantu emasinagogo bebe khona abantu abayadubula abantu ezikolweni emamolo. So hayi kuyethusa kwameleke nje FBI isitholileyo imbiko iqinisekise ke ukuthi ke akulakulahlekela kwempilo zabantu.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba. Ibandla le-MDC Alliance lithi ukubotshwa kweziphathamandla zalo ezibalisa umnumzana Job Sikhala lonkosazana Fazai Mahere kanye lentatheli izindaba uHopewell Chingono yindlela kahulumente yokuhlukuluza labo abaphikisana laye. Abathathu laba betheswa icala lokuqamba amanga ngemva kokwethula impiko eyayisithi kule pholisa elatshaya usana lubelethwe ngunina eHarare lwafa. Abasolwa bavalelwe njalo bamiswe emthethwandaba izolo lakuthange. Baya kuphikisa ukubotshwa kwabo besithi umthetho ababotshwe phansi kwawo kudala wesulwa yi-Constitutional Court. Kodwa abatshutshisi bathi ulokhe usebenza lumthetho. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Kubuhlungu ngenxa yokuthi i-constitution yeZimbabwe ikufaka mhlophe ukuthi umuntu ongakathonisiswa umsulwa. Kodwa kathesi abantu bethu bayancitshwa ibail. AmaZimbabweans ayancitshwa ibail. Kakhulu abaku-opposition lama-civic society leaders, lama-human rights leaders. Kodwa abezanu phefa benza i-corruption besidla imali ebusuku lemini bazihambela nje kungani abalamacala. Silabo abantu abadla imali ka-COVID Silaye katesi okuthiwa ngumgwadi director of information wezano uthethisa iSouth Africa ehlambaza kodwa kabambophi bathi bazamdiscipline. Silama examples abantu abaningi abahuquluza imali etshiyajwa. Silaye abantu abadla imali eningi ku grain marketing board abadla imali eningi ku command agriculture akukhulunywa ngakho. Yikho thina njengabantu esifuna ukuthula sizalandela iconstitution sikhankasa sisenza konke kusemthethweni sifuna ukuthi uhulumende lo hayi echiye masinyane ngenxa yokuthi sevele sehlulekile ulolunya uyakuziqhenya ngalandaba lempilo yabantu ngisho lokunanza ukuthi abantu beZimbabwe bafuna.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Lezo izephulamthetho ezibotshiweyo Job Scala lo Fatza Imaere ukhipha imbiko engamanga ngamapolisa ukuthi babulele umntwana. Yibo abantu abamele bebotshwe lapho. Lokho abakukhulumayo lokho bakhuluma nje okwabo nje ukuthi bazama ukuthi bahlezi befuna ukungcolisa uhulumende, bafuna ukungcolisa amapolisa, bangcolisa uhulumende yindlela abakwabafuna ngayo. Konke lokho kade bekukhuluma zabazama ukuthi bazondisa abantu, abantu bahlale bezondi bengabazondileyo begcona uhulumende bengcolisa uhulumende. Ngokunjalo izeplamthetho lezo ezimele zijeziswe ngokubotshwa baya kuma emthethwandaba ngokumela amanga. Bemele ukukhuluma amanga kusho ukuthi ngezindlela kulamanye amanga abamele beyajeziselwe njengana lawo okukhuluma bebumbela amapolisa amanga ukuthi amapolisa abulele umntwana ophilayo ozihambelayo. Ngokunjalo izephulamthetho azijeziswe, izijeziso azilandele ngemuva kwabantu abanjengalaba, abantu abadabezama ukuthi babe sonke isikhathi bebe begcona uhulumende lapho kungadingakali khona.
Okwenza iMDC kanye lamagqwetha abasolwa bathi lokhu yikuhlukuluza nje uMahere uChingono loSikhala ikuthi umthetho lo kudala wesulwa yinkantolo. Ngokunjalo bathi lezi ngezombusazwe nje ezisegcekeni. Lingathini ngalokho?
Engabacebisa khona kumbe ngicebisa amagqwetha awo abakusebenzise khona okwabakuphetheyo ngokubavikela abantu babo khona ngale emakhothi njengoba bevele sebeyizibotshwa. Nxa besitsho njalo, nxa kuyikuthi khona okwabakukhuluma ngakho abami phezu kwakho bethi kuliqiniso, akube yiwo umthetho lo abame ngakhona ukuthi kusekelwe sombuso esitsha kasiselakho lokho. Kodwa-ke engikwaziyo ukuthi amapolisa umthetho bawubonile, babone kufanele ukuthi babotshwe laba bantu belandele umthetho okhona, umthetho omileyo elizwe.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo wethekelele umsakazo weVoice of America eWashington DC ngovulo lapho acizelele khona ukuqakatheka kwenhlelo zelizwe lakhe eziphathelanelo kusakaza kwamanye amazwe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uyalandisa.
Lokho bekungokokuqala ukuthi umnumzana Pompeo afike kulindawo lapho agcizelele ukuthi utshela wonke amazwe awethekelelayo ngembali yeMelika yokuqhuba umsebenzi omuhle kakhulu kwezemsakazo.
It's about American exceptionalism wherever and whenever I can, because it's true and because it's important. America is good and great. And everyone who truly grabs our founding understands this.
Ukhuthaze umsakazo weVoice of America ukuthi usakaze imbono eqondileyo esekelwa nguhulumende weMelika emhlabeni jikelele, hashi eyabo hulumende abaloncindezelo abangontando kayiphikiswa. Umnumzana Pompeo unike umzekeliso ngohulumende weChina, Iran leNorth Korea, wathi abahloniphi ilungelo loluntu okuyinjongo enkulu yeMelika.
Governments like those in China, Iran, North Korea, they don't have the respect for the universal dignity of every human being in the way that America does. Indeed, that is what America was founded upon.
Uthe ohulumende labo bafuna ukuthi abantu besebenzele bona kulokuthi kube yibo abasebenzela abantu. Lokhu kuza ngemva kokutshengisela kwabasekeli bakamongameli Donald Trump abangena edale lephalamende eMelika yeCongress ngeviki edluleyo ngokungekho emthethweni. Imifanekiso engxabangxoza eyenzakalayo yasabalala enkundleni zokuzilibazisa emsakazweni lakumaphephandaba amaningi emhlabeni jikelele. Lanxa uMnumzana Pompeo wakusola lokho kusanda ukwenzakala, ubikwa engazange akhulume ngakho njalo ekwethekeleleni umsakazo weVoice of America, yona ebucwadlana lesakhiwo seCongress lapho okwaba leziphithiphithi lezi njalo okulokhu kuludaba olusemilonyeni yabaningi. UMnumzana Pompeo uphethe inkulumo yakhe ngokutshayela ihlombe izisebenzi zomsakazo weVoice of America.
You've told everyone who will listen, indeed some who didn't want to, the truth.
Umsebenzi kaMnumzana Pompeo ukhangelelwe ukuphela kuyona le inyanga. UMnumzana Joe Biden ukhangelelwe ukugcotshwa kumaviki ambalwa alandelayo ukuthi athathe intambo zikamongameli. Usekhethe uMnumzana Anthony Blinken ukuthi kube nguye umabhalane kahulumende wakhe. Ngiyimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi owesilisa wempandeni uLisani Ndleya obhekane lecala lokubulala unina loyise utshele amapolisa ukuthi wabulala abazali bakhe ngoba babemthakatha. Iphephandaba leHerald lona lithi umasipala weChitungwiza uzadiliza izindlu ezizinkulungwane ezilitshumi lanye eza kiwe ngaphandle komthetho. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani, salubonani basakazi nabathandi beStudio 7, lona okhuluma ngoGift Sonduko Fokandlovu lapha ePlumpton Down yokhamba. Basakazi, ngicela ukubuza kanti washona uKhaliphani Phukeni? Washona uKhaliphani Phukeni nomakhube wakhe? Mbe senilungisa la, lokuzwa abantu bethi umakhube washaywa leso zweli ngoba elindebele, hayi akele ukukhuluma amanga manje. Umakhube washaywa ngoba esupportizana. Loko ukuthi uDouglas Zorunjani yeye uyamxotsha kanti ngesikhathi bexotsha uBhebhe angithi babe samnandi kwakusazi babe sazwana kusasemnandi kayekele uDouglas Laibusi. Hayi, umakhube wachayelwa nje ukuthi usupportizana, ya akukho okunye wakuchayelwayo. Kodwa uKhaliphani Phukeni wachonaphi basakazi? Khaliphani Phukeni wayakwazi ukuthi ukhosi ngabazulu, manje unyenema ukhamisile nje. Hayi, ngiyabonga basakazi, bengithi ke ngiyenhleke nje ukuthi kanti uKhaliphani Phukeni unga ngokuhlala zethembisa.
Zalibonani balaleli baka Studio 7, ngiyelela kakhulu abafakazi bezindaba zethu. Ngikhona lapha nje sihlupheka seboda ngomunye wabalayithayo. Imoto akazivunyelwa sesiphendukiswa bhekhi ukuthi wabuyelane South Africa. Iboda sebeyivalile eZimbabwe. Asikwazi ukuthi wayesihlukunyezwa ngalindlela. Bathi siphile ngapi?
Salunani basakazi abahle, uhlelo lwethu, uhlelo oluqotho ngu-Alec Nyathi okhulumayo. Hayi, thina silapha eSouth Africa uyesaba nokuphuma nje endlini ngoba wazi uma usubuyela endlini uzabuphi. Uyawuthunjazi uyithetho lo mkhuhlane uyabonga uthathanga. Kunzima kakhulu, sathi thina ngcono mina nonkosi asingaye ekhaya silinde kuze kube clear. Manye amangala uzumemetheka kangaka uthi sihamba nekhaya siyebona abantwabethu. Sesithi isikhathi kunzima mpela, kunzima kakhulu kakhulu kakhulu. Masikhumbula ukuthi asikwazi ukuza phetha ngani loku sikhona lapha. Abantwana basekhaya thina silapha, so kubunzima bakhona kaungazi ukuthi abantwana zaphinde ubabone futhi kumbe sokuphelela khonapho. Kuba nzima mpela kakhulu emcabangweni, kuyatraumatize mpela kakhulu.
Ngokudla kwamahlala isigaba 12 laphozulu esigabeni sasengwanezo kodwa ngokuhlala nhlala la eSouth Africa bekubola indaba zomsebenzi. Ngihlala edabeni thina mina engibhekane nakho ekakhulu ngibona futhi okubhekane nabantu abaningi ababuya kwamanye amazwe ngenkinga le COVID-19 cause i-challenges esinayo manje ukuthi imisebenzi eminingi ivaliwe, abanye abantu abaningi baphila ngokudayisa njengabantu ababuya ngaphandle. Izinto zesesiba nzima, sithanda ukuba nzima. Abanye sisebenza, abanye basebenza ema-contractini, nabanye kuhlukuphi. So kuthanda nje ukuba nzima ebantwini ngoba le mali le esifonelelo sikahulumeni bengayitholi. Wonke umuntu nje ukuthi adle afake ukudla etafuleni lokubana aqala asebenza. Kodwa ngenxa yokuthi imisebenzi ivaliwe, ungakuthi uyakhumbula abantu abama-restaurant, ama-hotel, tefana nanyezizesiva kakhulu abantu ababuya ngaphandle. Kodwa manje phela inxa yalokho asevalile abantu bahlele ezindlini noma stendi bafuna imali zamarenti, kuba nzima ebantwini bakithi kakhulu thina esilala emazweni. Impilo ithanda ukuba lukhuni impela, kodwa hayi sekumephi ngegama likaNkulunkulu kuzodlula phinde kubuyele esimeni esihle. Ngiyabonga abasakazi ngithi qushelelele.
Fakazi omuhle, siyabonga izinhlelo zethu ezinhle. Sikhuluma kakhulu ngesibhekane nakho amanje kusikwi-lockdown ngamalanga wona lawa. Sibhekane lohlupho sibe singakulindeleyo ukuthi kungenzeka. Nanku sikukhona, singabantu esiphila ngokuzihambahambela, akula kuhamba. Nalaba abazamelwayo ukuthi bethengise umbululude kumbe kwini bayezilisina lamagolo amacimbi ngabasayenelisa ukuhamba ukuyadinga amacimbi kuzihamba ngani sofuna izincwadi ubusobhuku sofunekala yonke indawo nje uyabesikola ama-check-up. So ubuhlungu esinawo esibhekane nako kuthi naye inyamandanga wona la ngu-30 sizakubona sibi kwagela ikhendile kumbe sithi ingidi ilahle kulukhane kwafa kwelahle ngengidi ingidi zakubona kunzima bakithi umoveni ngwenya kudalula
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Siziqibe ngezivela kwamanye amazwe. Kubhubhe abaphathintambo bakahulumende weMalawi ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 izolo. Oncintisa kukhetho lukamongameli kwele Uganda emele ibandla elikhulu eliphikisayo umnumzana Bobi Wine uthi ungenelwe ngamasotsha endlini yakhe izolo atshaya omantshingelane bakhe. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Kufe abantu abangamajumi amabili lantathu 23 nge-COVID-19 kuleli izolo, njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 942 belomkhuhlane lo. Ibhanga elikhulu lelizwe elereserve bank lithi liza kwethula i-$50 ebambeneyo kusikhatshana esilandelayo. Kodwa lithi kalilalo uhlelo lokwethula i-$100 kanye le-$200. Iphalamende yeMelika namuhla izavotela ukususa umongameli Donald Trump esikhundleni ngohlelo lwe-impeachment. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.